tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Kale ngokubonga uBlessing Zulu osiphathele indaba ngolimi lwesiShona. Ngiyalemukela kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 26 Mpandula 2022. Igama lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhlanje. Inhlanganiso
yebo ngiyesahlole ngoba ba incapacitated but hayi lesuka labo ukuthi ngaba bayenze ukukhula siyabantu abathwakele isikolo sinasikolo kunabantu abantu bafunde bayephambili.
Inhlanganiso zababalisi sezazise uhulumende ukuthi amalunga azo azaqalisa ukukhalala umsebenzi kusukela namhla.
Sathola umbiko othi amapolisa wasenkayi ayehlulekile athe angeke akhiye irani yethu yasenkayi ecrossizenga nasesimbo futhi enkayi khona ngayo.
Ibandla eliphikisayo elemthwakazi Republic Party lithi ngempela viki livinje ukuqhuba umhlangano ukhankasela ilunga lebandla leli. Bethukile abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa kulandela ukubulawa kwabanye babo eLimpopo abatholakale bentshontsha okokuphehla umlilo kagetsi kusetshenziswa ilanga ama-solar panels lentambo zikagetsi. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulo umsakazo. Ibandla eliphikisayo lemthwakazi Republic Party lithi livinjwe ngempela viki ukuqhuba umhlangano wokukhankasela ilunga lebandla leli. Umnumzana Mfulongatshi Thembisani Mpofu. Umpofu udinga ukumela inkayi South edalele eParliament kukhetho oluzwa kwenziwa ngomnyaka ozayo. Ibandla leli lithi kulilungelo lamabandla wonke elizweni ukukhankasa bedinga usekelo ngokwenza imhlangano yamarally. Bathi njalo bebephiwe imvumo ngamapholisa yokuba lalo umhlangano, kodwa bezwe sebetshelwa ukuba kuleminye imhlangano eqoqiweyo ngummeli walindawo edalele eParliament unkosikazi Stars Mate. Ngakho-ke bagcine sebeyekela ukuqhuba umhlangano wabo wesibili, njalo sebebizelwe amapholisa. I-Studio 7 ixoxele umnumzana Mqondisi Moyo, umongameli wemthakazi Republic Party, ochazisa kabanzi ngokube kubehlele ngempela viki.
Ngiyezwa ukuthi uMP weZANU-PF uSazimathe uyalandula okwenzakala eCrossizenga ngolwesihlanu mhla ka 23 September 2022. Okwenzakalayo yilokhu dadewethu. Sathi sizasuka kobulawayo ntambama mhla ka 22 sathola umbiko othi amapolisa wasenkayi ayehlulekile athe angeke akhiye irali yethu yasenkayi ecrossizenga nasesimbo futhi enkayi khona ngayo.
Bathi masizathu bani?
Bathi bona kabala main power, kabala bantu abangayenelisi ukuthi babancedise ukuthi balinde umhlangano wethu ngesizathu sokuthi yena umama uStars Mate lowu naye ule mhlangano yakhe khonapho ecrossizenga eduze lapho esasenza khona umhlangano wethu lasesimbo. Isimanga ukuthi date ka-23 layo uStars kwakuthiwa ufakile ecrossizenga namhla ka-24 wafaka futhi esimbo. Kodwa-ke kulo mthetho othi wona nxa lizafuna ukuba lama rali kumbe lerali liyatshela amapholisa kusasele 7 days. Okuyikho-ke uchairman wethematheleleni north uMfulongatshi Thembisani Mpofu akwenzayo 2 weeks before the stipulated 7 days period yamaphoyisa. Ngelanga besiyasubmitha amaphepha ngoba kuyasubmithwa amaphepha kubhalwe lokuthi ukhonvena ngubani, and kumarali zongu-2 ukhonvena bekunguye uThembisani Mfulongatshi Mpofu.
Achaza yini amapholisa lapho lani lifaka wena amaphepha ukuthi licela ukuba nomhlangano ngelanga leli?
abazange bachaza amapolisa ngoba nxa usubmit amafomu ukhuluma nawo bahle bekuthi kanyela ngelinje kulozibani osethethele ilanga kusayensi. Ngalelo langa bamtshela umfula ongasho ukuthi hayi ilanga lelo likriyeka lilabantu abalithetheyo. Okusimangalisayo ukuthi nxa sebesithi abasawuklile umhlangano asikabasamthili nto umfula ongasho impofu njalo ngoba balamafoni akhe. So kuliqiniso mama Gumede labalaleli ukuthi hayi kuliqiniso ukuthi uStars Mathe lamapholisa bebambisana ngoba sisananzela ukuthi amapholisa eZimbabwe vele ngawe ZANU-PF they are partisan regardless ukuthi constitution ukuthi kumele babe non-partisan bayayisupport iZANU-PF bayafisa ukuthi basibe sinyenza imhlangano yethu kuyasidanisa futhi ukuthi nxa batsho ukuthi abala main power yokuthi amapholisa azokhangela imhlangano yejombili i-main power yama-truck angu-2 ngikhuluma ngama-7 ton truck asuka kobulawayo ebephethe Fairbridge police anti-riot lalawa basuke ekhwekhwe i-main power yayisivele ngaphi uhulumende edlalisa ama-state resources betravela isingijeni to Simbo of over 200 kilometers which is times 2 over 400 kilometers bezodispesa umhlangano abawuthi bona abala main power yokuthi bawuklie. Kuyakhanya ukuthi kudlalwa ngabantu njalo futhi kuyakhanya ukuthi on the ground i-MRP is doing well, i-support ye-ZANU-PF iyaya incipha.
Umnumzana Mqondisi Moyo ngumongameli webandla leMthwakazi Republic Party esixoxelayo ngocingo ekobulawayo. Sibe lethuba lokuxoxa lo nkosikazi Stars Mathe webandla leZANU-PF omele iNkayi South edalele eParliamente.
Angivumi ukuthi bathi bengingawufuni. Ngingabalela njani ukwenza umhlangano wabo? This is a free Zimbabwe. Okukhulu ukuthi silandela imithetho efunwa nguhulumende yokucela imihlangano emapholiseni. Lami nxa ngilemhlangano ngithila ifomu yami ngihambise emapholiseni. So ukuthi bona benze njani nini isikhathi bani njalo ngapi? Hayi kakudingi mina Magumede ngoba mina kangisilo lunga lebandla la.
Kwahamba njani ke mhlonishwa Chamathe?
So ukucho ukuthi mina ngangilomhlangano wami ePetane ngilamabhora khona ngale ngelanga lona lelo ngolwesihlanu mhla ka 23 ngasuka eHarare ekuseni nga driver ngadlula ecrosses engangabona abantu behleli esandleni sami sokhohlo khona phana phambi kwezidolo ngathalaza ye ngoba umuntu wonke uyathalaza akubonayo ngaqhubeka ngidriver ngayafika ePetane angizanga ngibe lendaba lomhlangano wabo njalo anginyeke ngibe lendaba futhi angisoze ngibe le ndaba lomhlangano welinye ilunga nxa lisenza inhlangano yalo. Ngiyaphinda njalo, this is a free Zimbabwe. Wonke umuntu uvunyelwe ukwenza umhlangano lapho afuna khona. As long ehambile emapholiseni bamnika iclearance yokuthi ngelanga elinje ngesikhathi esinje endaweni enje. Ngeke futhi ngaba lomhawu lomhlangano wabo ngoba ngilemhlangano eminingi engiyenzayo lami kodwa ngiqala ngitho clearance ukuthi kambe khona phengi yakhona akukho omunye osecelile futhi ukwenza konapho lo qambe amanga ebhala amanga ngebizo lami hayi ngimthiya esandleni sikaNkuluNkulu angizanga futhi angilandaba lakho angithi umhlangano yabo senziwa ngabantu abalenjongo yabo lami ngile yami ndlula siya phambili kanti babefuna ngihambe kuphi umgwaqo babefuna mphaphe angilampiko phela njalo umabhala leso story angakhohlwa ukuthi mina ngi MP wenkayi, I'm a sitting member of parliament enkayi South. Ngile mvumo yokuhamba loba ngapi over my oversight role. Ngifanele ngihambe ngibone okwenzakala esigabeni ngibone abantu.
Lapha mamathe uthi kulentathele izindaba ezibhala okungayisikho yini belixeganisa.
Angifuni khonokho akwenzileyo umabhala. Angisoli MRP. Hayi, ngisola umabhala ozama ukudinga i-support ngebizo lami. Kachiyane lakho khonokho umabhala obhalileyo. Kakuyekele futhi abekwazi ukuthi sengimazi ukuthi ngubani obhalileyo.
Unkosikazi Stars Mathe webandla leZANU-PF ummeli wenkayi South edalele eParliamente. Ubexoxa lapho leStudio 7 ngocingo esenkayi. Amalunga ebandla leCitizens Coalition for Change abatshengisele eNew York ngempela viki bekhonona ngokwenziwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa bathi umhlaba wonke jikelele uzwile izikhalazo zabo kodwa abakubandla leZANU-PF bathi kulihlazo okwenziwe ngamalunga eCitizens Coalition for Change eMelika phandle kwendawo okwenzelwa khona umhlangano oqhakathekileyo United Nations General Assembly. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda omele ibhinga North edale leParliamente uthi ukutshengisela okwenziwe ngamalunga ebandla lakhe kwethuse abakubandla leZANU-PF uthi kuqonde nta obakwenzileyo.
Okukhona ukuthi kuyabe sokusenza ukuthi lawo amanye amazwe ekubone i-attention nxa kuyukuthi leyo nto bebengani sebeyikhohliwe ukuthi kumi njani. Layo ihlale iphakathina kwe-attention yabo. So yena khakhokhana kuyayenza ukuthi kulethe i-diplomatic pressure phezula kwahulumende okuthi nxa sikhuluma ngama-reforms lawa esikhuluma ngawo zona lokho enxa ungambona evuke esithi hhayi senzile bayakhuluma ohathi oyithilema bayakhuluma ngaye obani bonke abakhulumayo ukuthi ngapha kaliphathanga kuhle abantu. So kungayenza-ke khonokho ukuthi mhlawumbe ama-reforms eqalise ukuhambela phambili.
Ngumnumzana efidlela Ncube olwela ilungelo loluntu.
Yonke imizamo kuletha inguquko eZimbabwe imeli yenziwe kunye lokutshengisela ngokuba nxa useNew York kulula kulalokho ongakwenza useZimbabwe. Abantu bayatshaywa bayavinjela ukuthi batshengisele ngokuthula. Ngakho-ke abatshengisela bekhona eNew York ukuveza ukungasuthiseki kwabo ngokungahlonitshwa kwamalungelo abantu ngendlala eselizweni ngobuyanga obuselizweni ngokungatholakali kwemisebenzi okuselizweni ngokudikileka kwelizwe okuselizweni benza into eqondileyo bekufanele ukuthi ngabe kuyenziwa kuwo wonke amazwe lapha abavakashela khona laba abasibusayo ukuze bakwazi ukuthi abantu abaphathekanga kahle. Kanti-ke abantu bebezatshengisela kwelaseZimbabwe ngapha kithi kodwa njengoba betshaywa njengoba bevinjelwa kuhle batshengisele lapha abavunyelwa khona.
Umnumzana Joseph Juma okudalele Central Committee kubandla leZANU-PF uyakusola lokhu.
Kuyinto emangalisayo njalo eyangisayo ukuthi abantu baphume beqonde bona le eNew York ukuthi beyokhalaza ngodaba olwenzakala eZimbabwe ngapha. Kukanti-ke umongameli uvulile ukubana abantu bonke abafuna ukubana befake izindaba egcekeni zababuye kuhlalisane phansi. Yiko phela ukubumba kwelozweni kweplatform okuyayi-Poland lapho kabona wonke umuntu ozizaphathekile ngokufuna ukwakha iZimbabwe abuye sibonisane. Pho-ke bakwali ukuthi bebuye kwabana etafuleni leyo kodwa babona sebegade indege baze bafika khona le e-America eNew York ukuthi kuyabonisele khona okude ngisebenzele umuntu kalani nokufuna ukwakha ilizwe lakhe.
Umnangagwa wenze imihlangano embalwa labosomabhizimusi bakwamanye amazwe eNew York lapho abacele khona ukuba betshala imali yabo kwelezimbabweni. Usibanda uthi uMnangagwa kumele aqale alungise okuhlupha abantu kweleZimbabwe engakakhulumisani labosomabhizimusi bakwamanye amazwe.
Abantu abainvestayo kabazingelwa njengenyamazana eganyeni. I-investor uya-attractwa kukhona okumkhugayo okukuyo okokuthi noma wena uthi uhamba nje yabe usufika khombisa umuntu waveleswa ukukhomba kudala. Kodwa khona lokhu okwenza ukuthi ngiyabona amanangandlulileyo na kube kwaphuma enye isaviyo etshengisa ukuthi uMnangagwa lokhu engenile kakuzake kube le-any foreign investor oke waba khona engena kuleli lizwe. But esasikubona kuphela ngama-headline yama-mega deal but on the ground there's nothing.
Uthuma uthi uMnangagwa wenze okuqondileyo.
Kathenti sikhuma so upresident njengoba nibonile ehlangana nama-investors athiyeneyo khona ngapha eNew York akwenzi nje ngokukhuluma nolo kuyahlana nabantu kodwa wenza izenzo ngapha ezivumayo ukuthi lo muntu ofuna uku-investa angakhangela izimbabwe athi hhayi iyahambeka kuyayi-investeka ngoba ebona ukuthi yona izinto ziyahlengiseka ngoba ukuthi umuntu afake imali-ke ayi-investele lapha ezimbabwe uyabe sibona igaranti yokuthi kona ugeti iyatholakala amanzi ayatholakala imigwaqo amametric emigwaqo kumbe i-railway ama-airport kuyasebenza kuhle kokeku-right yikho ukuthi umuntu azicaba ukuthi hhayi sengahamba ke ngiyofaka imali yami lapha akuna muntu ongafaka imali yakhe izindlela ezizo zingenzeki. Pho-ke ungakhangela upresident wethu ubhizi wenza khonoku ewangingali phawuthesi sibonile i-6-7 yalungiswa siyabona ugwayishangani idamu lelana sota yi-lake kae lalo siseduze ukuthola amanzi asengabuya lapha kobulawayo ngoba vele bulawayo yiyathi i-industrial hub ezimbabwe sokonke lokhu izinto ezizayo ukuthi u-investa kumbe nguphi akhwabithi afishe ukuthi abuye azoinvesta ngaphandle kwalokho kuba nzima ukuthi abantu babe bezoinvesta. So umongameli wethu yenza yonke into evumayo ukuthi kona umuntu akwanise ukubuya azoinvesta eZimbabwe.
Umhlangano we-United Nations General Assembly ugqitshwa kusasa. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC, nginguGibbs Dube.
Bekuthukile abadabuka eZimbabwe abahlala kule South Africa kulandela ukubulawa kwabanye babo eLimpopo abatholakale bentshontsha okokuphehla umlilo kagetsi kusetshenziswa ilanga ama solar panels lentambo zikagetsi. Abakhulume lomsakazo weStudio 7 bathi kuyethusa okwehlele abathathu laba abangakavezwa amagama ababanjwe izakhamizi eChavani bachaywa basebechiswa. Amapholisa emakhado athi asehlolisisa udaba lolu. Umnumzana Ngqabutho Mabena okhokhela inhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuba usengcwatshiwe omunye wababulewe kabuhlungu eLimpopo.
Asikanelisi ukuthi sithole imuli zalabo bantu, kodwa osokuvamile khathi seSouth Africa ukuthi abantu bengabamba, abantu bejontsha, umphakathi uvele uphakame nxa abantu bebanjwe, bese umphakathi uthatha umthetho ufake ezandleni zawo babulale abantu bebabatshise. Emavikini amathathu adlulileyo bakhona abanye abeZimbabwe abahambe endaweni kuthiwa kusenjelele eLimpopo kungani bekulokuganga phakathi babamba abangu-2 babatshisela phakathi emoteni. Kusiyafika iThursday last week besilokhu silohlupho ukuthi imuli ithole isidumbu sokuthi siyengcwatshwa omunye besengcwatshiwe. So into esingani isizama ukuthi iqhele ukuthi abantu bengabanjwa besenza ukuganga umphakathi uvele uthathe umthetho ufake ezandleni zawo. Siyakugxeka kakhulu lokho okwenziwa ngumphakathi ngoba umuntu nxa ebanjwe etshontsha kumbe esenza ukuganga umsebenzi wamapholisa, ngoba isisekelo sombuso weSouth Africa sithi umuntu kumele ahambe enkantolo. Ngoba nxa licabangela ukuthi umuntu lo otshontshile uzathola ukuthi abe libulele umuntu ongayisuye, njengalokho kwenzeka ku-Elvis Nyathi ukuthi babulala umuntu wayengelacala. So kakumelanga umphakathi uthathe umthetho ufake ezandleni. Nxa kulo muntu abamcabangela ukuthi uyephula umthetho kumele bamhambise emapholiseni.
Yes.
Okwesibili,
yes. So nxa sikhangela kokukhonokho Baba Mabena, siyabona ukuthi abantu beZimbabwe bangani bayona ayisikho khonokho.
Bakhona bayonayo, abawonayo balutshwana. Abantu abaningi beZimbabwe bayasebenzela, basebenza emayadini esikusemakhitshini, basebenza ama-contracting, basebenza ama-restaurant, basebenza bengama-security, abanye basebenza emasaluni belungisa inwele abantu, abanye futhi basebenzela bezithengisela impidi yabo emgwaqweni. Abantu abaningi beZimbabwe ngabantu abakhutheleyo abasebenzelayo, kodwa bakhona balutshwana abaxhwalileyo esihlala sikhuza ukuthi abantu abayikele ukuganga. Kodwa lokho akutsho ukuthi umphakathi ubuzothatha umthetho ubeke ezandleni zawo. Sihlala sikhuza ukuthi abantu bakithi abayikele ukuganga, ngoba ukuganga yinto embi lathi asikuthandi ukuganga. Kodwa-ke umphakathi ungathathi umthetho ufake ezandleni. Nxa becabanga ukuthi umuntu wenza ukuganga kababiza amapholisa.
Umnumzana Ngqabutho Mabena ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Ngokuqonga kwemkhuhlane ebangelwa ukusetshenziswa kwezidakamizwa lokunatha kakhulu utshwala kwamantombazana labesifazana eZimbabwe, omama abanathayo sebezithola bebhekane lenkinga yokuba labantwana abayabe belesimo se-fetal alcohol spectrum disorder. Intatheli zindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Usista Hendrina Chitsama ophakathi kwemisebenzi yokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizi lokuphathisa ukwelapha ababe bedlalolu dubo kwinhlanganiso yeRua Inner City Mission uthi ukunatha utshwala lokusebenzisa ama-drugs umuntu ezithwele kudala inkinga enkulu kunsane.
Balako ukuzalwa belezifo eziningi.
Uthi inkinga ezidalwa yilesi simo kwezempilakahle ziningi kakhulu, njalo umuntu engalingi ethi anganatha okulutshwana ezithwele ngoba kungenani lenani lotshwala obunathayo, kudinga nje ukuthi uthiyane labo.
My advice is no alcohol during pregnancy, no use of drugs during pregnancy. But what you must know is there is not any amount that is safe.
Sithi omama kabashiye ukunatha utshwala bezithwele.
Okhulume emele inhlanganiso ye-Alcoholics Anonymous engavezi ibizo lakhe ngoba iyinhlanganiso ephathisana labalolu dubo lokunatha befihlekile, uthi udubo lokunatha luyinkinga engayiyenga umuntu empilweni yakhe.
It's a progressive disease and it can start showing its symptoms from very early on.
Abantu kumele bazi ukuthi lesi sifo isifo esikhula kancane kancane.
Uthi kumsebenzi yabo babhekana labantu abatshiyeneyo kugoqela labesifazane, ethi abantu kabokwazi ukuba uncedo lukhona kungelambadalo kule inhlanganiso.
We have meetings and usually around 5:30, but it varies. And
uncedo lukhona sibili.
Unobuhle Maplanka wenhlanganiso elwisana lokusetshenziswa kwezidakamizi eZimbabwe, Civil Liberties and Drug Network, uthi babona ukoma kwempilo kuleli sokubangela ukuba labesifazane batholakale bedakwa besebenzisa lezi dakamizi.
Inani labesifazana abasebenzisa izidakamizwa lalabo abanatha utshwala lala lokhe lisanda ngenxa yemisebenzi yabo abayiphathayo yokusiphilisa. Ekuhambeni kwethu lokuhlanganyelana kwethu labo, sifike sananzelela ukuthi abesifazana sebebaningi kakhulu abanathayo utshwala, ngoba iningi labo sebesenza umsebenzi wokuthengisa amacansi njengendlela yokuziphilisa. Njalo bathi nxa bona benatha utshwala babezama ukuvala amahloni.
Inhlolisiso emhlabeni jikelele ikhomba ukuba abantwana abayisikhombisa kunkulungwane ngayinye emhlabeni baphila bekulesi simo, njalo ilizwe lezansi ye-Afrika liyilona elilelani eledlula amanye amazwe kulolu daba emhlabeni jikelele, kanti amanye amazwe kulelizwekazi kunye lalokhe esaphansi kwezentuthuko enabantu abanabantwana abanje kodwa kungela nombolo ezigcweleyo ezichaza lesi simo ngokugcwele beziphilela nje emazweni abo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMapita Ntambe.
Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi eFederation of Zimbabwe Educators Union yazise ugatsha oluqatsha izisebenzi zikahulumende kanye lolwemfundo ukuthi amalunga alo akasoze enelise ukuya emsebenzini kusukela namuhla. Kubika uBathabile Masuku.
Abefozewu bethule lumbiko izolo ntambama besazisa umqhatshi ukuthi amalunga enhlanganiso ezigoqela i-Amalgamated Rural Teachers Association of Zimbabwe, i-Educators Union of Zimbabwe, i-Progressive Teachers Union of Zimbabwe kanye le-PEUZ awasoze aya emsebenzini kusukela namhla mhla ka-26 Mpandula ngenxa yokwehluleka kukahulumende ukugcwalisa isithembiso sokwengeza imali yeholo. Ababalisi bathi imali engezwe nguhulumende engamadola emelika angamachumi amabili lanhlanu, i-$25, ayeneli ukumelana lobunzima obulethwa isimo somnotho welizwe. Isikhulumeli se-Athuzu umnumzana Themba kuye moyo uthi izisebenzi zimile ukuya emsebenzini.
Namanga kahulumende, uhulumende mihla lamalanga utshela umhlaba wonke, utshela abantu bonke ukuba izinto elizweni zinhle, izisebenzi zakhe ziyajabula kakhulu ngeholo elizitholayo. Abuye lapho atshele izihulumeni, izisebenzi zikahulumende ukuba ngumpandula uza athuthukisa iholo labo abuye enze ihlaya.
Unobhala jikelele we-EUZ umnumzana Tapera Joe uthi uhulumende kathembekanga.
We have a dishonest employer who does not want to...
Uhulumende ongumqhashi ongathembekanga njalo engafuni ukubhadala izisebenzi zakhe iholo elinganeno. Imali yesengezo engamadola ngamachumi amabili lanhlanu le $25 itshengisa ukungahlonitshwa kwezisebenzi lokuthi uhulumende kananzi izisebenzi zakhe.
Unkosikazi Gertrude Mlawuzi, umzali olomntwana obhala imihloliso ka-Grade 7, yona eqale namhlanje uthi lokhu akubaphathi kuhle.
Ukuthi ba-striker, hayi, asingeke size kahle shem, ngoba hayi, abantu bethu they've been ready to write, behambe isikolo. So all of a sudden ukuthi kuphongumiwa futhi, abantu bethu bebemiswe yi-corona, kathi sebemiswa yilokhu, hayi. And about this, I want to say, yes, we are solely over incapacitated, but I was special about it. I was in the school, and I went to 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 the school, and
Imizamo yokuxhumana lesikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Thawungana Ndoro kanye lomphathi ntambo wogatsha lwezemfundo umnumzana Paul Mavima yehlule ngoba incingo zabo zingangeni. Kodwa unobhala wogatsha lwezemfundo umnumzana Simon Masanga wazise umsakazi weStudio 7 ukuthi incwadi evela kunhlanganiso zababalisi ubengakayiboni.
Angiyibonanga mina ngingazilaba abasehofisini.
Abe athuzi batshelela umsakazo namhlanje ukuthi iningi labantwana abaloba imihloliso ka-Grade 7 benelisile ukuqala ukubhala bengaphanjaniswanga yekukhalala umsebenzi kwababalisi ngoba abangaba yisilinganiso sokungamachumi phose amane ekhulwini i-38% babo babuyile emsebenzini. Ngeviki edluleyo uhulumende wengeza iholo lezisebenzi zakhe ngamadola eMelika angamachumi amabili lanhlanu i-$25. Ngalokho, bathi uhulumende kumele akhangelisise isimo sabo ngokuphangisa, bethi njalo bazimisele ukwamukela imali engconywana nxa uhulumende engabanikeza. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Namhla sixoxa ngomhlangano omkhulu we-United Nations General Assembly okutshengisele abaphikisayo abadabuka eZimbabwe. Ngehlukani zihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela namhla. Inhlanganiso zababalisi sezazise uhulumende ukuthi amalunga azo azaqalisa ukukhalala umsebenzi kusukela namhla. Ibandla eliphikisayo elemthwakazi Republic Party lithi ngempela viki livinje ukuqhuba umhlangano wokukhankasela ilunga lebandla leli enkayi. Bethukile abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa kulandela ukubulawa kwabanye babo eLimpopo abatholakale bentshontsha okuphehla umlilo kagetsi kusetshenziswa ilanga, ama-solar panels, lentambo zikagetsi. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lelisayo ngukeino kumete saidi ngisita sidibaneni ngo 6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini kuvoa.com. Lelilalela indaba ngolimi lwesindebele eliziphathelwe yiStudio 7 yeVoice of America sise Washington DC kwele Melika.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.